Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga u Blessing Zulu esiphathele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Mfumfu 2022. Igama lami ngokeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla, uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Ingozi yokudubuka kwenzakale egarajini lamafutha ezimota kwele island ibulele abantu abalichumi abagoqela isizalwane seZimbabwe ebesihlala khonale umnumzana Robert Garwe lendodakazi yakhe. Abalimi abafuya inkomo embembesi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe inhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisa sengisela amabhutsha akobulawayo inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Lokhu kuza ngemva kokuchaywa kwentatheli izindaba yeStudio 7 esebenza izimele uGodwin Mangujka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa utshele iStudio 7 esekhaduma ukuba akathokozi ngokuhlukunyezwa okwenziwe uMangujka. Yena uchawe kabuhlungu abasekeli bezanupf ngesikhathi esiyathapha udaba lokhetho lwedalela phezulu lalelo bandla ele-Central Committee. Unkosikazi Mtswangwa uthe uhulumende kathokozi nxa intatheli zichaywa lokuhlukunyezwa njengalokhu okwenziwa uMangujka.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza.
Ngiyadana kakhulu ngodaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba. Ugaja engilusebenzelayo sihlangana labakuntatheli ukuba sibone ukuba indaba zabo ziyalungiswa. Udaba lolu lusasemapholiseni, ifuna ukuba sizwe ukuba kuyini okwenzakalayo.
Umnumzana Ngqaba Machazi wenhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi isimo sokuchaywa ukamangujika lezinye izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba kumalanga asanda kwedlula zitshengisa ukungahlonitshwa kwamalungelo entatheli eZimbabwe.
Esikubona kusenzakala kathesi ukuthi nxa siqathanisa u-2021 lo-2022 siyabona ukuthi ngo-2022 ama-cases ama-number of violations against journalists angani axakeme kakhulu. Njalo khona lokhu kuyasethusa ngoba sikhangelela ukhetho oluzayo ngo-2023. Ukubona khona lapha ukuthi uGodwin Mangujka uja we VOA Studio 7 lo Desmond Chingarande we News Day nabanye bentatheli izindaba abangani abahlukunyezwe ngamabandla ngabantu bebandla bezanupf ngempelaveni ngesikhathi besenza ukhetho lwabo le-Central Committee. Nxa sesikhangela ukuthi nxa kulukuhlukunyezwa kwamapholisa kwentatheli izindaba ngalesi sikhathi kutshengisela ukuthi u-2023 engabanzima.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube wenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum.
Siluxoxile udaba lolu olokuchaywa kukaMangujka. Sijelile uMinister ukuthi hayi lokhu awulunganga. Babe sithembisile ukuthi khona akusoza kwenzakala. Yena uthe uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani. Kodwa laye uMinister Mtswangwa wawusolile kakhulu thina njenge Editors Forum. Siqoqile laye simtshela ukuthi akusiphathanga kuhle. Wasithembisa ukuthi khona uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani.
Ukowetsa itakawira ongunobhala wenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association YOJA uthi ukuchaya kukaMangujka kuyisikhumbuzo socuku olulako ukuhlela intatheli izindaba ngomnyaka ka-2023.
Kulihlazo ukuthi we still have ama-journalists who are being abused ikakhulu by the ruling party. No, we don't expect it, especially when we are slowly approaching ama-elections ya-2023. With the way also we go khona, it's likely to increase. And these guys are actually failing us as the 40th state. Ngoba what they promised is a new dispensation. Akukho. Going back to the Mugabe era.
Inhlanganiso ezimele amalungelo entathelisa indaba ezigoqela eMedia Institute of Southern Africa, MISA, zithi ukukhuphuka kwezihlakalo zokuhlukunyezwa kwentathelisa indaba, ukwethusela nokuboshwa kwazo kuzaqhubekela phambili kakhulu kathesi sokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu sekushiye intathelisa indaba zilokwesabela impilo yazo ngoba zingasela ndawo yokucatshela ngenxa yomumo okhona elizweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo lukamongameli, abameli bedale lephalamende nabamakhansili. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi ube engasabeli ucingo, kodwa omunye umpholisa wenkambeni yeKwatsana ugcizelele ukuthi udaba lolu lumangelwe kibo phansi kwenombolo ye-RRB ethi 530-3763. UGodwin Mangushka uchaya ngamampama ngabasekeli bezanupf emzini weKwatsana eHarare ngesikhathi ethapha indaba zokhetho ledale le-Central Committee yebandla leli. Lokhu kusenzakala enye intatheli zindaba ephephandaba le-Newsday uDesmond Chingarade laye uxotshwe kwenye indawo ebisenzelwa lolu khetho emaswingo. Kusenjalo kolunye udaba olufanayo namhlanje, intatheli zindaba ze-Heart and Soul ezibalisa uGaddafi Walls noDanmo Mundai bathi batshayeka buhlungu ngamapholisa eMbare namhlanje. Baphinde babotshwa basiwa enkambeni yeMbare kodwa baphanga bakhululwa bengethiswa ngacala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingozi yokudubuka okwenzakale egarajini lamafutha ezimota edolobheni leDonegal ngenyakatho kwele Ireland ngolwesihlanu emini ibulele abantu abalichumi kwalimala abayisificaminwembili. Omunye walaba abafele kulingozi isizalwane saseZimbabwe besihlala kwele Ireland, uMnumzana Robert Garwe obeleminyaka engamachumi amahlanu kanye lendodakazi yakhe uShana obeleminyaka emihlanu. UGarwe obedabuka eWedza eMashonaland East wehlelwe yilingozi esiyathenga ikhekhe lomcimbi welanga lokuzalwa kukankosikazi wakhe ephelekezelwa indodakazi yakhe. Isehlakalo lesi sitshiye izakhamizi zalindawo zithithibele njalo zilokudana okukhulu. Amapholisa athi alokhu esawuphenya lumonakalo ukuze bazi imbangela. Umeya wedolobha leli uthe sekubuthaniswe imali efika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ama-euro, €170,000, ekuncedisa imuli ezilahlekelweyo. I-Studio 7 ixhumane loMnumzana Darlington Dube oyisizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni elakhelane lele Donegal lapho okwenzakale lingozi.
Ingozi iyehleke endaweni ebizwa ngokuthi yiDonegal. IDonegal ilidolobho elingumakhelwane weSligo. Indawo yakhona iyenzeke eDonegal County lapho okuvele khona ingozi yeexplosion. Iexplosion yakhona bathi yenzeke egarage, then kwase kuaffecta a two story building and a shopping, a busy shopping complex khona apho.
Bangaki abantu abachone kusehlakalo lesi?
Kushone abantu abawu-10. Phakathi kwabantu abangu-10 kulezi zalwane ezimbili zaseZimbabwe, ubaba ona-50 years ogama lakhe ingu-Robert Garwe, bese ubehamba le ndodakazi yakhe uShona Garwe ona-5 years bebeyothenga i-birthday cake for umama wendodakazi kababu Garwe lo oshonile.
Labo abalimeleyo bathwalelwa ezibhedlela ezishiyeneyo sebesizwa njani?
Phakathi kwabantu bona laba abashonile abawu-10 kukhona abanye abalimele, oyi-1 ulama serious burn injuries uthwalelwe esibhedlela sehlokodolobho yalapha e-Ireland eDublin. Then abanye abawu-7 abakustable condition bathwalele esibhedlela saseLetterkenny okungelinye ledolobha elikhona lapha e-Ireland. Labo abawu-7 bathi bakustable condition.
imbangela yengozi le isisaziwa yini? Kukhona yini abakunakanelayo?
Okhulumela amapholisa alapha e-Island u-Lime Gerald usuprintendent uthe yena basaphenya ingozi eyenzekile kodwa banakanela ukuthi kube yingozi. Izakhamizi lezizalwane zalapha e-Island zizokwaziswa sebephothule uphenyo.
Lo ngumnumzana Darlington Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island exoxa le Studio 7 ngocingo. Abalimi abafuya inkomo eMbembezi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe inhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisela amabhutha kobulawayo inyama. Uhulumende laye uthi usekunanzelela ukuba abalimi bayalahlekelwa izifuyo zabo. Yikho amapholisa seqinisa umsebenzi wokubopha amaselala. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abalimi abaphila ngokufuya inkomo ezigabeni zeMandebeleni okungani kahle izulu bathi izehlakalo zamasela abatshontsha izifuyo lokho zisanda ngalezi nsuku. Iningi lisithi alisela nkomo. Umnumzana Alexander Mbangwa wentaba zinduna uthi isibaya sesivaliwe bathaye babhuqa amasela.
Abantu bazintshontshela isifuyo sibili awakatali lobayi kule mtshiso loye kuthiwa masiwutshise wezifuyo. Amapholisa loze siripota awanandaba. Okwenzakalayo ziyantshontshwa ebusuku, ziyantshontshwa emini, bahambe lazo inkomo. Amasela ezinye ziyatholakala, ezinye zingatholakali for good. Hayi akula bantu abawotsha ngoba amapholisa arelax. Ngoba kwesinye isikhathi noza alaloku zi aripoti amapholisa uyayekelwa njalo uyaphinde ayekelwe ngiyahamba umbone sehamba phandle.
Athithibele abalimi bembembesile ntaba zinduna omunye wabo ngumnumzana Mthunzi Masoka.
Impahla ziyalahleka, impahla zizifumane ngokuqondela plus ke ngoku asinako ukuncedwa uba thina singamapholikhoni uba sibe namabhayisekile okukhawuleza sisekele za nkomo. Iinkomo zimka nje ukuthiwa nazo yeva uba ngabe sinoncedo singalincediswa xa sisukela ezankomo ngoba umntu uyanqanda inkomo omfondini ziyophuma kwenye indawo kanti ububu uhamba ngento elula ubuzibamba ezankomo.
Ngaphandle kwenkomo amadongi lawo abikwa esengozini yokutshontshwa. Mnumzana Brian Zombana uthe Mbembezi le ntaba zinduna kusela zifuyo.
Yatshontshwa inkomo kakhulu kakhulu amadongi wese inkomo okweza zitshontshwe ongabantu lokhu ithala le iduzale lathi kakhulu so they take ama-chances. Ama-agensi wena la ama-agensi wena la uthi ama-agensi akhonapha yiwaecenzisa iinkomo zethu.
Into eyenzakalayo thina ngapha siyabe sidinga inkomo sithi zisemadlelweni kanti inkomo kudala zadliwe lalesi siyabe zibanjiwe ziyinyama ababuyi bazositshela.
Izakhamizi eziningi zithi amapholisa ancedi lutho ngoba abatshontshayo bayaziwa kodwa kababotshwa. Umnumzana Mbanjwa Dlodlo ngomunye wabakhala ngamapholisa.
Zilahleka nje izifuyo abantu abantshontshayo abaningi bayaziwa kodwa baphuma betshaya. Problem ekhona. Ngikhuluma kunje so kunomkhwenyana omontshontshela inkomo ezingu-11 kwathola lezingu-2 ezingu-2 8 yakhona kusho ukuthi yi-9 yakhona 9 ekabonakala ingabonakala yi-9 yakhona ayazakali noma siyadliwa ngoba inkomo ezibanjwa ngamapholisa ebusuku at night benze i-night raid laba bantu bangathatha inkomo esibani sakho bahambe lazwa kula roadblock ebusuku bahamba lothambe bazisenze emakhitini bekuhamba njani.
Isikhulumini samapholisa kobulawayo owuyikho ocatshangelwa ukuthi inkomo zitshontshwayo zithengiswa abamabhutha aleli dolobho ayavuma ukuthi udubo lokutshontshwa kwenkomo lokhu lukhula.
Lesi singathi bulawayile ndawo kuthiwa ngama-peripheries ungakhangela ku-Harare Road abantu laba bafuna indawo lapho kule quick transport engena koBulawayo. Ungahamba futhi ngenkayi road emapulazini aseduzane eMguza ngenyama endlovu road amapulazi aseduzane lawo futhi eMguza uhamba ngesolusi road lakho kula mapulazi aseduzane even iwest acre ngePlumtree road usiya esigodini amapulazi ayagqagqele aseduze yizinkomo ethi zingakhanyela ebusuku ngama-3 ekuseni ziyase zingenisiwe emafrijini koBulawayo kodwa njengamapholisa lamapatrol ethi senze ukuthi abantu bazi ukuthi ebusuku sizabamisa ezindlini zabo sizangena ukuze zibengagcini izinto zokuzona.
Omnonzana Richard Moyo, umphathi ntambo obona ngokwenzakalayo esabelweni seMathelane North, njalo elilunga ledala lephalamende elimele lesi siqinti, uthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukunceda.
Uhlupho lokutshontshela kwezifuyo kakhulu emguza selubhahile ngoba abantu basuka emathawuni emalokitshini besiyadinga inkuni, ichebe-chebe, begcine sebebamba izifuyo zabantu. But njengoba nokwazi nje ukuthi uhulumende sefake in place i-task force ekhangelane lakhona kokutshontshwa kwezifuyo. Njalo kule mzamo eminingi yenzeka nguhulumende ukuthi kube lama base stations emakhaya lapho ukuthi kube lamapholisa ahlala duzane labantu. Ukutshontshelwa kwezifuyo luza kuba ngcono, luza kwehla amapholisa nxa esencedisana esebenza lezakhamuzi.
Abantu abaningi emaphandleni esezigabeni zemaNdebeleni baphila ngokufuya lokuthengisa lezo zifuyo. Ngoba izulu lingani kuhle kulomhlubulo ukuthi bengathengisa izilimo. Abalimi abaningi bakhala ngamapholisa akabophi amasela aziwayo. Abanye sebecabanga lokuya kubo siyazi. Esikhulumeni samapholisa elizweni lonke jikelele, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi badinga amasela la ngamehlo abovu njalo sebeqinisa umsebenzi wokubabopha. Amapholisa bathi kusukela ekuqaleni kwalomnyaka sokutshontshwe inkomo ezifika inkulungwane ezine 4,000. Phakathi kwenyanga ezintathu ezisanda kwedlula, abalimi bembembesile entabazuna batshontshelwe inkomo ezingamashumi phose amathathu 28. Batshontshelwe njalo labo babhemi bangamashumi ayisificamunwemunye lesithupha 96. Ngimana lesitudio 7 abantu Ntabazinduna, igama lomuyezi weJesus Band.
Ukuphuma kukhetho lwakweleLesotho kuveza ukuba ibandla elitsha ele Revolution for Prosperity lilakho ukunqoba ngoba selithole izikhundla ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 phakathi kwezilikhulu lamashumi amabili 120 ezedale lephalamende. Kumele lithole ezinye ezinhlanu ukuze ledlule isilinganiso sokuyingxenye yezikhundla zedale lephalamende i-50% plus 1. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseMaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla le-Revolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo impululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edale lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi, bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini leSotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka. Abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu uMnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla unkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le-RFP adala amathuba emsebenzi. Uthi bayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe ngumveli ngqangi ukuthi umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party uMnumzana Lepoto Tamaya uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe alikho eluhlwini lwamabandla avotelwayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my BPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Uthendaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwisikhulumeli sekomishini ezokhetha uMnumzana Toy Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulolu khetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority.
authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Usenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze ukuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu eAfrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto esifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolu khetho, kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amachuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano eshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ikhangele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithele South Africa lona lizangena ngomnyaka olandelayo. Mele Studio 7, eMaseru, eLesotho, ngeMthuso Khumalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election eMberengwa laseNyanga ngempelansonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lolu. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections eNsiza laseMatobo. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli salelibandla, uMnumzana Felix Magalila Mafasibanda.
Mahlabe Zulu lizwile impumelelo yeNyanga leMberengwa ukuthi asiphumelelanga njengesisile. Hhayi, lingalahlimbeleke ngokufelwa. Khonokho ukuthi sesikhola emareserva, sesikhona eMberengwa lapho sazizuza 5, khathesi sesile number efika kuma 100 and something, kutshengisa ukuthi hhayi isisebenza gadalala. Tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilo bubelo. Into efanele sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half ku polling station bayavothelwa, bavothelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso, kodwa phela umthetho uthi uzafanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni eNyanga leMberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe mu-chairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echayo lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980. Impumelelo yama-election yiyo ephelela emakhothi, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate. 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eBazimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokubhala inamba isamba. Kodwa siyavota sibone 57-60% bayavotelwa, akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu. Konke lokhu kuzakwenza abantwana bashele umfutho wemfundo, bebona utitshala, babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga. Kuyayangisa njalo kuhlukumeza umzimba lokho. Bantu beMberengwa leyinyanga lingalahlimbeleko ngokufelwa. Sesiz sizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 siyevota. Sesibhobozile konokweli kwenzileyo, siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu weopposition endaweni lezo. Hayi, siyabonga mahlabe Zulu, singalahli imbeleko ngokufelo.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ukusilela kokudla okwakha umzimba kubikwa sokudala inhlupho kumpila kahle yomntwana osakhulayo, agcine engakhuli kuhle echikizeka umzimba okubangela inkinga lapho esesengumuntu omdala. Intatheli izindaba uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingxathi zezempila kahle zithi sezinanzelela ukuthi ukudla okuthile okutholakala kungelandleko kangako kungaba isikhali esikhulu sokulwisana lenkinga zokusilela kokudla okwakha umzimba wonke lengqondo. Umnumzana Kudakwashe Garayipasi ongumqondisi wenhlanganiso ebizwa ngokuthi Essential Delights esebenzela eBybridge uthi sebasungula umsebenzi wokulungisa umhluzu wokunathwayo besebenzisa izithelo lezihlahla ezinjengemarula, umkhomo lezinye.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a superfood.
Ibaobab yisuperfruit kwezempila kahle, ilamavitamins, lama minerals amaningi
lefiber.
Amakolishi amakhulu agoqela iChinoyi University of Technology, University of Zimbabwe leMarondera University of Agriculture, Science and Technology lawo abone kufanele ukuthi adinge indlela ezingaphathisa esebenzelana lamanye amakolishi angaphandle kwelizwe. Unkosikazi Prosper Chopera uthi sebephume lelambazi lezinanakazana ezidliwayo okuthiwa ngama-edible insects.
Sifake konke phakathi, sagaya, sawuhlanganisa, sapheka, like pre-cooked. So, nxa umuntu efuna ukudla, all they have to do is bafaka phakathi amanzi atshisayo kumbe nichago behlanganise bese sidla.
Unkosikazi Dona Ncube wenhlanganiso yeZubo Trust esebenzela iseBinga esigabeni seMatabeleland North uthi abasebenza lo mkhomo bewuphehla ube yimpuphu, le ntanga zawo bezilungisa zibe yitiye yekofi kunye lomuthi wetamarin. Konke okutholakala kalula kodwa kuphathisa kakhulu kumpila kahle yomuntu.
I-reducer ilose i-sugar, abantu le sugar leya iyahlifela i-sugar yangkhona. Kube le-lose increase of i-appetite, ma umuntu ele-loss of appetite ya increase the appetite. Ibe lokuthi futhi inceda omama laba ayebemunyisa ukuthi kube increment of milk for breastfeeding.
Umnumzana Tinomuthenda Makawuse wohlangothi olubona ngezohlonzi lokudla kuhulumende olwe Food and Nutrition Council uthi inhloso yabo ikuba eleZimbabwe liqede indlala kokuphela lesimo semalnutrition.
People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diets, have to know about all the healthy foods they are supposed to.
Umsebenzi omkhulu yikuthi uZulu azi ukudla okuqhakathekileyo njalo okwakha umzimba.
Ngenhloso efanayo, amabhizimusi afana labo National Foods lawo aselungisa ukudla okusekela isiqondiso zokulungiswa kokudla okwakha umzimba. Lokhu kudla ngokugoqela okulungiswa ngempuphu yamabele endulo ethiwa ngama super carbs afana lepalenta finger millet, pearl millet, lepalenta sorghum. Inkokheli zomdabu lazo sezikhanyazi wamukela umbiko wokufundisa uZulu ngokuqhakatheka kokudla okwakha umzimba. Unduna Tsobani.
Sibonga uPeter Ntambe osethulele lolo daba. KuLive Talk namhla sikhangela ukuphuma emhlanganweni World Bank le-IMF enziwayo okwamanje, njalo lokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.